go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 6 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba ngakusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, okusho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili, okuyiyona ntengo esayivumelana. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezamayunifomu lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nqa kungathathwanga manyathelo okulungisisa lolu dubo lweholo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye lempahla zesikolo ezigoqela amayunifomu lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi si lokudana kakhulu ungasivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje, intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangela ukuthi sizathi sivula abanengi bakhona baza kwenelisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalise ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine beyekele bebeke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi ibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
tine dambudziko guru redzidzisi rekuti havasikwanisa kuwana muhoro unokwana kuti vazvitengerevo zvikafu zvekudya nemhuri dzavo.
Sikhathazekile ngesimo sababalisi ngoba inengi labo alila mali yokugada imichova ukuthi babuyele emsebenzini, kuthi abanye abala mali yokubhadala abantwababo imali yesikolo.
Umnumzana Admire Ngwenya ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Ngini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe, into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Uma ngibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile, okufethe ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa, isinkwa sikhwelile, so akwenza ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathesi ngoba ifees ebiku-400 and something yakhwela kathesi bayithi 1200. Angikwazi vele ngakubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi uNkosi Mbambo uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi. Izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu. Abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo, imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo. Iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni, ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto. Inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party, kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service, abanye kodwa belokhu bevalelwe. Bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa. Umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 wasipha loludaba olulandelayo.
Ye, ngamafeatures singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamiza kobulawayo. Sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala. Besokusiba lokubola ukuthize njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano esibe la mhla ka 3 eCity Presbyterian Church saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonoko. Njalo singakahlangani ke mhla ka 3 besivele sike sabhala incwadi sasihambisa kuma stakeholders atsheni amapolisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezikhanyene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo selukhona. So isenzo esenziwe ngamapolisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize. Ngoba sesinanzele ukuthi ngama-Saturday yokuimbe singathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abatigida khona kodwa kulokuganga phakathi kulokunatha utshwala khonapho kulokuya emacansini.
Ye, manje libona ingani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakobulawayo singathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana. Kodwa-ke njengoba kathi sasitshilwe ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini nabadala ngabaphakame bakuqondise. Thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakobulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade senyakazela okwakwabonakala kulelani langa sebenyakazela phambi kwabo Vista laphana sebedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabe endaweni ezicatshileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana. Ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani. Kodwa abazali le community besingathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo ayiqondanga, ayiqondelanga bona njalo kayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party abikwa esebahile edolobheni la koBulawayo. Tiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnomzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhale khukhwini lencingo Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe iPotras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumqondisi wePotras umnumzana Gift Machengete edalele iParliamente lapho ebuzisiswa yikomiti ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga aleli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhale ekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhale ekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, Net1 le-Telecel bengezelele inhlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha. Kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labosomabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. UNkosazana Nomathemba Moyo ngomunye wabosomabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo yokuphela kwedatha leyo ayingiphathi kahle, ayingihambi eqinisweni ngoba ibhizinesi uthola ukuthi ule business yenza ibhizinesi online but then awusakwazi ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yalingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhwele off. So mna vele lokhu hayi ngidodi nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isibisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi siziphi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo si-advertiser lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokela kumisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe, LEDRES, uDr. Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies
Umphathi intambo wezemali uhlezi ekutsho khonokho ukuba ukungaziphathi kwakhe uhulumende kwezokuhlonipha imithetho ayabe eyibekile kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo. Kungakho sisithi uhulumende kumele azinikele. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergei Lavrov lamhlanje kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangxoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakwele Bhilitane isibusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentatheli zindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess of Sussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakwelemelika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu inengi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela loludaba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ke ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Kuthe ngabe operation of hope balanda ukuzoripha abantwana bala ma cleft palate lama lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu day 2 we operation. We did 7 yesterday, today we are going to operate on 9. 48 wonke up to Friday. That is about $12,000. Ukuze repair imchina elalisa abantu abantu. Uthe iprogram yabo ukuthi babuye eZimbabwe bazoyenza whatever khonoko wamali banida $65,000.
For the patients asleep in order to do the surgery. So the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu, isikhulumeli sesibhedlela sempilo, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu, kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Iviki lesilohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele ukuoperator ama-patient angafika 60, but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala ku-operator abayi 7 and lalamhla futhi sikhangelele ukunga-operator abayi 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi u-abonyiwe Ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Umntana wezake ngabongiwe ngwenya ube ele gift trip be Friday wathola ukuoperator izolo ngesandi operator gift trip 27 June 2017. Hayi nibengelahlupho olukhulu kangako nje khona ukuthi ube munye anzima uphela ukuthi ube vulekile indebe.
Unkosikazi kuhle benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe yinkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Nize ngokuzolungisisa umntana wami iclip lip palette. Ulungiswe ilip kwasala ipalette. Next trip bayilungisa. Hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa ihlupho lakho iclip lip palette. Awusizakale ngokuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayetshe isandla uhlinzwe lamhlanje.
Why the problem ukuthi wayetshile? So sasesithola nje uncedo laba ababuyile bamu-operatile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo iLimkani Sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe kusasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Warepair i-cleft lip kathi sezorepair ipalette. Iyaphumelela wayedakile lapha nala ipalette kusasa. Ngavele ngangikhala siza ubuhlungu ukuthi kathi uNkulunkulu unike umntwana oyisimabani ngoba ngangaze ngibone umntwana onjalo lokho engazalwayo so ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamaNamnede eShapes kunye leRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Linhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo eleZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele Botswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje oyenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ungakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusepheke amakomiti amathathu esesethiweke ayaphuma-ke nalokhu abakubunjelweyo namakomiti la angu-4 agoqela ke i-thematic committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke lawa ma-committee esesethiwe ama-committee osokulandela-ke sesisiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa-ke kube la ma-teams okuthi oku-agenda kuzaimplimentwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ungakukhangela-ke like almost like ama-once off but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda-ke ukuthi kuphume-ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenzile njalo-ke ngibona-ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwana ukuthi kuyakuya kuma-province ngoba lezi ngxoxo akuzanga zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala ukuthi into ekhulunywayo abantu labo bayimvovu. Ngoba ungaze uthiye ibe yinto yama-politicians wodwa, kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu babe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
inkulumo kayisiyonto ekuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue ithi ukuthi lawe uyafaka owakho umbono lomunye la yafaka owakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations kuyabe kunegotiatwa into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izephi kayilunganga ayezikuhle. Kuyafana ukuthi sikhulume ngento ezinjengazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangazi bagcina sebesithi lo kayisiyowini leyo kodwa kuwine lo.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esenkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zamaflats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumunicipal weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo, ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini, amafasitela lokunye obesekudilikile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association, uNkosikazi Lorraine Mpasiri, uthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu, bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu hatshi ngaphandle, ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke, bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho uNkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kweleBotswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu owekhasane Elephant Summit, wona ke ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owekavango Zambezi Khaza. Amazwe abumba lumanyano ngabalisa ele Angola, Botswana, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini komhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe-Convention of International Trade on Endangered Species, CITES. Umhlangano owekasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Ngiqome ntombazana qhude manikiniki ingoma kalikhwa okancube sigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingakhohlwa ke ezinye indaba ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje salani ku Live Talk, igama ngu Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvikana 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.